Hayi, ukhetho lwe-runoff lungenziwa njengoba umnumzana wavelwa wakutsha yena upresident ukuthi ilanga lokhetho umhla ka-23 August 2023. So ngokufanayo lakho waphinda njalo wakutsho wathi khona i-runoff iza kuba mhla ka-2 October. Now the developments ukuthi khona from here now kusiyafika u-October isimo sabe siminjani kuyakhampeni waphela, kodwa-ke yambona ukuthi kuyini okuzatshintsha ngobana bakhampeni ngokuthula wonke amabandla. So ngalokho-ke kuyadingakala ukuthi khona lolo khetho lube khona kusiya ngakubona isimo sakhona isikhona, kodwa-ke thina abanye sibona singaphandle ngale sibona ukungazani i-government of national unit, yikho kuphela okungelamula yumlamulankunzi. Kuphiliswane nje kuphela abantu befaka ikhabhinethi yabo, ilizwe liqhubekele lisiya phambili, akula lutho olubi lapho.
Yena umongameli Emmerson Mnangagwa ubona ungani nxa enganqotshwa ngumnumzana Chamisa engavuma yini simbone esuka e-State House ngokuthula?
Hhayi, akukhathalekile lokhuyana, amandla asebantwini. Yena upresident nxa engabe enqontshiwe njengomuntu wahamba walweli lizwe wayeseyadinga idemokhrasi. So ngalokho ngokufanayo kutho ukuthi khona uyabe ezavuma ukuthi khona hhayi kuphethe ngale ndlela abantu yilokhu abakukhethileyo, kuyenelisa ukuthi khona ehlike laphana. Njengoba lo Robert laye uMugabe former president the late wavuma wamvulela ukuthi yena engene. So ngokufanayo kangibona ukuthi khona kuza kuba lenkinga, kuyaba into nje efanayo, uyabe ezamvumeli ngoba nxa engabe uyasekhethe usuku oluthile olokuthi hayi kakuyiwe khona laphana abantu bebe yibo abazakhetha beyokumlamulankunzi. Uyabe kubonile impela ukuthi khona nxa evuma into enjengayonaleyo uzaphetha kumi njani, ngoba namandla yabe ngasuye uyabekhetha ngabantu bonabo futhi abantu babangela ukuthi kube yikhona lokho. Njengalokhu engavela ngakutsho phambilini laphana ukuthi hayi G40 zihlaleli laphana ngobana ukhetho lolu uze lube khona, kambe sibili impumelo yangikhona khona kuseli kulabantu abangu-50 kuhamba njani ukuthi kuswelakale ukuthi khona kube lama-3 figures 3 figures kuyiwa phambili kuyophuma kulama-2 figures? Okwakhathesi sibili singakhuluma ngakho ukuthi khona kungaba lama-runoff, kodwa-ke kusafuna ukuthi kucubungule ukuthi khona kuyini okwenzakeleyo. Kungakakhulunywa ngokuya khona kuma-runoff lawo akudingisiswe, ibandla lona lidingane kukhangelwe kuhlalwe phansi ngoba abantu bonke labana ngangibabona kuma-rallies soze bevuke namhlanje bonke benze lesi sigo esenzakeleyo. Kukhona lathi siyabe sikukhangela ukuthi khona mhlawumbe yikho kukhona okwenzakeleyo, hathi ukhetho nje in general. Lokho kuyethusa, kodwa-ke kungakayiwa kulolo khetho nxa kungaba le runoff akucubungulwe kukhangelisiswe ngasensa bethule nje ukuthi amaphutha angabe evelele ngaphi nxa amaphutha ethe aba khona. Yabonga.